Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2024 ngokuGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ukuchasile ukuthi hayi besine contractual obligation lo muntu waziphathela imitshina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa khonoku.
Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into le ilingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele babhadale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi ekufika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i 300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika haji iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasoze bemukele iZig ngoba bavumelana lenkampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika hathi imali yakwale Zimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolo sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswa i-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhakeni sokuthi iyenduthi ngasethathwa yikubona-ke yena ngwakuhulumente usekufakile wancuma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxis lento ezinjalo nje. Lapho anti ukuchasile ukuthi hhayi besine-contractual obligation lo muntu waziphathela imitshina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwa phana kodwa kusalungisiswa khonaukuthi hayi kuphume khona phana abantu bebuyele ukuthinola nxa befika bengabhadala ngayo leyo iziki kumbe amadola lawo ngoba anti abalokunye futhi kuthi kona siyakwazi ukuthina abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar usalungisa izinto eziningi kumele kube lama-barrier change lento zonke esifana lazo nalezo nxa ufuna i-passport isebenzisa lelani US dollar viyifake emkhamelweni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hhayi iyedola labe ngasafunakali ngitsho.
Ncube, ngiyakubona sibili uyatshiseka la.
Uhlupho babuchuma lilo Dube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo. Kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki iziki athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani. Uhulumende ohlelekileyo lo akukhangela ukuthi wothi lesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngale ifezi senza izinto ngalindlela. Kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi siziba siyatshona lesi ngibizo segalula sekhamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ichuma selireactor ezintweni sokulitshengisa ukuthi no lisukela ginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlala nini phansi lingukhulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ichuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakali ngoba kumele libe lento okuthiwa libe farsighted likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time sikhiphe i-US dollar sifake izikhi kuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kangaka likwenzelani
khona
yikho phela enguhloyo ncube asikuthi kungena kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zona zena yikho uhulumende ethi khona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khona kungoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kule nto ezingazona lezi zomele ziqale zinjani zenzakale yikho ethi khona hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hayi akuphume wonke amanye amakhalazi la kusebenze yona izigi ngokwayo yodwa so yizinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalelwe phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so khonokutsho yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikubona siloku sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo dollar buya layo nxa ule zigi buya layo kodwa kumaphasiwedi abanayo kade bethona hayi okakade sathathani iyedola kuphela kodwa lakho kuma-passport nge-pressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hhayi olezigi ngabhadale ngezigi olezidola ngabhadale ngani ngezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicungula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi ona nxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule tshefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezike elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa uhulumende wenu lo ufana ustepfather ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu abakhabangu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kula ma-contracts elawenzayo kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe lizizayo lonke uhulumende wonke wezanwe nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngento yakona iziki kayisebenzi kube lana vali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekhwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over isfam ezimoment ngakho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue etheatre so abantu abadawuthayo ukuthi iziki iminjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena ulayo uyathenga sukuthi izinto ezithexaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value ngathi sikhuluma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi aba befuna ukuthi bebe bekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo yokubulalana sodwa ngoba into lezi kaninginingi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abahulumende wakwale-Israyeli asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli le-Hamas izaphetha njani lokhu kwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi eGaza libutho lakwale-Israyeli Uhulumende wakwele Ukraine ubika ukuba walwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
awenze.
Kwezamasiko lamhlanje ke silenduna uzasitshela ke induna uKutumbane. Nduna, siyakwamukela ukuhlelwa, akusitshela igama lakho nesibongo nduna nkulu.
Ibizo lami ungwemnyama Fuyana, kodwa mina ngu-Chief Mayenga uMdikizelo uFuyana emaphitha ekhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusitshele sizokuthiwa ke lo mcimbi omkhulu. Ye, uyabongani baba?
Mhlaka 31 May kofiyana ngekhaya. Umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofiyana. Kuthiwa yiMatabeleland South Province Culture Day Launch eyayenzelwe kofiyana. Kuthi lusuku esiyabe sibungaza khona ngamasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Mm, likwenzeleni khonokho?
Ake ngithi inyanga yona le nyamasiko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya ke emazweni wonke athe chithisa kanje umhlaba njengokungaka. So kusho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province, kuqale kwaba le national Culture Day launch. So national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi ihlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe, kungakhathali ukuthi sikhulu singanani, ngokuthi bangobani, bangazizwa bebancane, ngoba zonke izizwe zinkulu, ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ekhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ekhuluma labantu baba Fuyana.
Ukuthi esiza kwenza ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sako Fuyana singamaNdebele silapha emaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu abantu abanjengamaKhalanga abantu abanjengabamaNguni so yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhona ukuthi thina singobani lanxa sikhethe imali South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka bakhona abanye abazabe besethekelela abavela ngaphandle kwelizwe njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakofiyana njengoba sithe yi-province bazabe kukhona ababe bevela kwaBulawayo bazabe bekhona abazabe bevela eGoli wonke laba bezesitshengisa kumbe beze beyingxenye yabantwana bakofiyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zasuku zonke ngathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka kobulawayo laphana okuthiwa yinkwali sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka kobulawayo sizabe silabantwana abasuka kobulawayo laphana abalomama umachabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulindlela laphana sizabe sinentombi zakojama ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakofuyana xa sengikhuluma ngabakofuyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna ufuyana ngizaba lesikolo sembuya imbuya primary yemaheche primary yemaheche secondary yeminda high school yeminda primary school siye knock in ekhona phana emaphisa siye chewondo secondary lechewondo primary siye marinoha primary siye zamanyoni primary lezamanyoni secondary bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakofiyana silayo njalo isontala nesilongo primary wonke laba abantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani baphiwe ithimu ke ungovernment okuyofanele bayilandele kuthiwa our culture building Zimbabwe brick by brick. So yonke into ababeyenza yabihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana laba esikhulume labo esingibabalise ngaphezulu sinezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala sileqembu okuthiwa emgijimi sileqembu okuthiwa izondamthakathi labanye nje abaningi kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi ezindulo okwakusenziwa njani kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona
ye siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke emaphisa sibonge kakhulu baba Fuyane ungajina lokusasa wa
hhayi lathi siyajabula
Ela manyama
sina masiva
yawagcina masiva
usenzi
yekwa manje so isikhathi sezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlanga sithoko ezithandekayo ngalolu suku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sisesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1 siya ku-5. Kufundeka kanje, verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi, sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo, nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo iti, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathukwa muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho. Abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili. Babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo. Omama emagumeni yibo okumele baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi ke labo abanye ilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo kodwa ke uHezekiya bese sithi lingalahli ithemba. Amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. UNkulunkulu abelathi asibusisa sinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sikasizwe ezabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngokungelo ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngivuye America ekupheleni kwenyaka kaMabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lati Africa sinokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimanyele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi bawadle waqeda du basele sebebuzo sebeqedile ikati lokho likuthatha ngathi.
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzube zazo. Ngibe nethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa, ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu. Ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcwetise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezijejeneyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezinjelile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa utesta okomgangatho phezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojusayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcethi ukuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okungwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha ukuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthwe. Kufuneka ukuthi uzinikele lapho ohamba khona, uzithembe njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokhu alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleda, sikwazi ukuthi khonokho okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane, kuyafike lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlelusizo Ncube, owaziwa ngelokuthi Chef Mhle, owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungadinwa kusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somaphiri, kodwa singakangeni kudaba lolu, sike sikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, ele-Arsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla eCasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbabura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kolomanje wezochisa sibanda ixoxwa lo-Amin Somaphiri.
UPhiri wadlala iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi ngumakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela ithimu okuthiwa yiLuveve Big 11. Yikho lapho engabona khona ngubheli Daka 1979 ngile 16 years ngisase ngumfanyana uBerry Daga nguye owayengucoach wayedlala ibhola edlalela iHighlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula eboreni. Ngaqala ngadlala i-Olympics where I started playing as a young teenager. U-Olympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekedwa khona.
Oh, wangena njani kubhozo uBerry?
Ngithe ngisuka khona ngale uBerry wahambiza esengucoach ngo-1985 ekulokozeni ku-Highlanders, where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eluveve. Kwakunzima ukudlalela ilokuzeni iHighlanders uvelele emalokijini like onjuke elokuzeni eluveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika kuHighlanders bethi uvelele emawesi.
Ngesikhathi uBerry esiyadlala iqembu leHighlanders kwangalula ngoba kwakugcwele ke intshantshu kuleli qembu.
Bathe bestruggle kwakhanya mina ngilo top yase mhlamba nje. Angithi sasivele singabantu sasithengwe ngo-85 angithi, but uyi-breakthrough yayinzima ngoba kwawula ko-Douglas Majola, o-Finewell, o-David Phiri, o-Douglas Mloyi, u-Richard Ndlovu, uMabika, uMadinda, uNamo Shambira, angithi ngibe engabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ukungene ku-breakthrough, so ngahle ngathola i-opportunity khonapho.
Esele umnyaka adlalela ithila moya uBerry lebhozo yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa le gama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything, into esayikhuthayo kuphela yiligi saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngingumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi umakanika vele mina ngumuntu owadlala ngapha ewekanika izimoto. So i-life yami yonke vele mina ngangilungisa izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakunguJoel Shaka, kwakulo Moses Chunga. Then kwasekusuba lo umfana lo owagcina wabhubha miso, rest in peace, kuthiwa nguDebbie Madinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Izidakamizwa sezilimaze abasekhule abaningi kwele Zimbabwe. UBerry uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakhathesi abasafani lati. Sebengene kwizintweni lezi eziningi ezidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour, 60 minutes, inhlanhla kakhulu. Ngoba ungathi uyakhangela, let's take for instance, ethimini yami naleyo engiyithanda iHighlanders. Abafana abaphelile, abafana lava, they must be a system kathesi like other countries where ukuthi ba-introduce i-doping.
Yeah.
Angithi. Ngoba kathesi ungathi uyakhangela, ungavele kube le-doping system la, akula muntu ozadlala.
Usoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababengabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamamu eza Jesus Ban.
Yes, siyabonga kakhulu Jesus, ungadinelwa kusasa.
Studio 7 ninjani abalaleli, okhuluma ngobandile Nkomo, khuluma lana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa, siyayithanda leyo mali oyifakileyo izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale US dollar, evale irandi, sebenza izigi layo uhulumende ehola izigi. Wonke umuntu uholiswa ngezigi, izigi izoba right, izosebenza. Kodwa ngabe lokho yezinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha yeke izisebenze, kavale yonke imali kusala izigi kuphela. Nyebo.
Yelo ke ngumsaka omunye wabalaleli bomsakazo weStudio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphedi ezalamhlanje. Sesibone indaba ebesigokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika, hhaji iZimbabwe Gold kumbe izigi. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama-passports nge-dola leMelika. Hayike zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202-465-0318. Ngizaphinda njalo, 1202-465-0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu litsho ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubaliseke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.